Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNkwekwezi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhulu kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokuthengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa edolobheni leGwele. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ophiwe inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo.
Sawusebenzela kocela ukusizwa uqhafu. Kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona, ekhakathi ikhona, lapho kulabazali bami khona, lapho kulabafowethu khona, yiphi emanxeleni entanga.
Njengenhlala yenza ekuseni lamhlanje ke sizalethulela imilayezelo yenu balaleli bethu.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bostudio wabastudio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisibhalona. Mina ngiphezu kwamakhubhelo ukuthi yena umakhubheshiwa akazibona into kakwenzayo kuyayanisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo ezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema kulandela imbiko yomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa otshele umhlangano weCongress obuseGweru ukuthi abalandeli bakhe bazatshengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Matema.
Such reckless threats made against any constitutional order in any part of the world require and invite a vigorous response from any responsible government. Governments are there to protect peace and to ensure that citizens claim and exercise their rights, while at the same time discharging and fulfilling their obligations fully, regardless of individual status, motivation, cause or party affiliation.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Kane Matema umphathintambo ezazakala elizweni. Lokhu sikudaba lwe-MDC Congress lapho kade kukhethwa inkokheli yeziphathamandla zaleli bandla khonale eGweru. Leli bandla lithi lizethula impumelo yokhetho obelusenziwa namhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obengumkhokheli webandla leZanu PF waphiwa inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo. Imuli lezihlobo zikamuyi sezisele zilembuzo yokuthi kanti vele isidumbu sisele njani eSouth Africa, yena umkakhe labanye kade besikhaphile bengenile kundizamtshina ye-Airlink. Kulembiko ethi batshelwe ukuba ibhokisi afakwe kulo umuyi likhulu kakhulu okokuthi alenelisanga ukukwana endizamtshineni le. Kodwa abanye bathi akwenzakali lokhu ukuthi ibhokisi lomuyi lingeneli ukungena kundizamtshina ngoba indizamtshina le inkulu njalo yandise ukuthwala amanye amabhokisi amakhulu. sixoxele siphathamandla sebandla le PF Zapu umnumzana Strike Mkandla saqala ngokumbuza ukuthi ibandla lamukele njani ukuphiwa isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okwenziwe umnumzana Dabengwa.
Bekufanele aphiwe isicoco sobuqhawe ngoba uliqhawe. Kodwa-ke nxa umuntu ephiwa isicoco sobuqhawe okwakuhluphe namabala akhona asetshenziswayo athi wona uzibanibani sesimuphe i-declaration yokuba liqhawe was declared so and so a national hero. Now lokho nxa kusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hhayi bakhumbule ukuthi uliqhawe kulungile. Into ehluphayo-ke ukuthi nxa umuntu esithi sesikwenze iqhawe kutho ukuthi kungasilo qhawe basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo bona. Now lokho kakusikho, yikho sometimes asisikhale ngokuthi sithi kumele kucace ukuthi umuntu nowevele liqhawe. Sokusekusenzakalayo ukuthi la bantu wonke sebevumile ukuthi liqhawe. But nxa ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzela ukuthi umuntu lo njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe sokubakhulula ukuthi baphe uncedo baphe kumbe zimendulo kumbe benzani konke lokhuyana okwabo ukuthi hhayi lathi njengohulumente siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hhayi kuwo liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwale wathi yena sangisebenzela konke lokhu izinto zokuqhawe kodwa engasoze ngikwenze-ke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona ekakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona kithi emanxeleni nendawo zilini. So-ke ngenye into ekhona-ke ukuba yihero abaqambileyo ngakutsho ukuthi seza kuyalala lapho kulabanye abathi bangamaqhawe la.
Nxa kuyikuthi kona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare eNational Heroes Acre kuzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Akuvela kula muntu ozakuzama khonokho bayakwazi lokhu and I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukujile ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo balendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe national hero.
Ye, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayekwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yini lo?
Lokho izinto ezaziwa yini kodwa esikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye but lokho sikuzwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla ngoba nxa umuntu elungisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuthiwa kusolakale lokhu lokho layaphathisa kazisezihambe kuhlabele umhlaba wonke ukuthi limbona ihamba nje ngoba labo bantu abafakileyo ngofakayo yafaka isandla ya kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakho ngokuhlelwa kwakhona kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanxeleni kodwa-ke okutho ukuthi kuzaba leminye imicimbicimbi loba kule izikhumbuzo phakathi laphakathi lapho abantu baya bekhona behlanganyela ndawonye bethandaza and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanxeleni kungaba lo mcimbicimbi womkhudlwana kobulawayo ukuthi abantu bavalelise labo into abebephila kahle.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi nguyozakhokhela?
Hhayi kungajahwanga lokhu ngoba yena udabenga wasenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe lamathuba amabili i-two terms of office. Wathi i-first term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years ebesibili samngenisa ngo-2016 wahle wathi lapha sengena i-term yami yesibili ngiyadaba ukuthi lingikhethile kodwa yikho sokokugcina lokhu kumele liqalise ukucabanga ukuthi lizakwenzenjani nxa ngingasekho ngoba sengiku-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ne-Congress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakazi ngokunyaka sengiqedile kwami i-two terms ziyabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukungunguna baqalise ukubhodabhoda emsamo ngoba kwathi bathi kukhulunywa ukuthi khathesi njengoba kuqalisile kunje ngo-2016 suka lapha nje qalise ukucabanga ukuthi ngizakhetha ebantwini abanjani ukuthi kube lo president olandelayo. So I see onto esiyijahileleyo ukuthi nxa onto sibijumise sokuqhula ngemasinyane, but besesewafika besesewaphutha ngoba by August 2020 kumele sibe le-Congress yethu elandelayo.
Alo-ke ngumnumzana Strike Mkandla, unobhala jikelele webandla lezaphu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Iqhuku labasekeli bebandla lezanu PF libuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika ngomgqibelo litshengisela besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ama-targeted sanctions. Abantu laba bebephethe amagwaliba alotshwe imilayezelo etshiyeneyo eminye ethi eleZimbabwe kalisoze vele laba phansi kwabahuquluzi benotho njalo. Okwamanje ke kesikhangele ezivela emsakazweni lemaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi udubo lwamanzi edolobheni lwakoBulawayo soluzaqhela njalo kusukela kokuvalwa kwamalanga amabili ngeviki obekwenzakala ngenxa yezizathu ezimbalwa. Asazi-ke ukuthi kuzafakelwa amanye amalanga amangaki awokuvalwa kwamanzi. Iphephandaba le-The Herald lithi iziphathamandla zedale lephalamende sezikhathazeke kakhulu ngokungazi kwabaphathintambo bakahulumende ukuzophendula imibuzo osekudingakala ukucela umongameli ukuthi ababambe ngamandla bezophendula imibuzo yama-MPs, ama-Members of Parliament. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bo-Studio Studio 7, siyalibonga ngohlelo lwelisipha lona. Mina ngiphezu kwamakhuphelo ukuthi yena umakhuphe shiwa akaziboni into kakwenzayo kuyayangisa. Kambe shuwa kuyini khona lokhu akwenzayo esibona sidubeka thina abantu bangaka, ayethona ebambana lo mnangagwa esenzenje esiyabambana naye funa ukubhidliza ibandla le-MTC. Hambili kochamisa.
Mina ngingulikani lami ngithi alale ngokuthula ngisekutswana azilalele ngokuthula umdala wethu. Sizoyala lokhu simcabanga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi iNkosi kayibe lani ilikhokhelile ngomsebenzi wenu omkhulu kangake enisenzela wona. Izihlobo zami ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu, ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya vele engazanga lokuka livuse ngitho kakithi. Heyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalele ubaba. Sithilala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba, siyabonga.
Mina ngingcube ngise-Victoria Falls. Bengithanda ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngisithi salibonani lonke nje. Mina kungokokuqala ukuhlanganela le-Studio 7 ngifithi salibonani lonke futhi mthwakazi. Mina okwakuqala engingakutho phakana kwale Studio 7 ngithanda ukuthi ngazise abantu ngokuthi kakhulu ngibonga ubaba uDabengu ngomsebenzi omkhulu othe wawenza phakathi nakwelizwe lethu leZimbabwe. Ngisithi ulale ngokuthula baba Dabengu kimi la kumuli yeZimbabwe. Nginanzelela ukuthi wena ube isifundiso njalo ngiphinde ngithi lapho uya khona besicela ukuthi ube ngusinia la kanye ngiphinde ngithi njalo usuyisinia kithi thina esingakahambi kulolu hambo osuhambekile wena. Ma sifika kule ndawo sizathola ukuthi uzoza sigcinela indawo. Ngiyabonga.
Salibonani lonke umthwakazi leZimbabwe yonke jikelele okhulumayo ngukhoza. Ngizwakalisa ukukhala kakhulu ngalesi sehlakalo esehlele ilizwe ngokudlula kweqhawe ubaba uDabengu. Sibuhlungu, siyakhala, silahlekelwe kakhulu ngabantu abasilahlekela ababa loncedo olukhulu ngesikhathi ekhulula ilizwe. Walala ejele elwela thina, walala lezinyamazana elwela thina, lala lezinyoka elwela thina. Yazi kubuhlungu lokho okusehlele, ubuhlungu siswele namazwi ukuthi singathini, kodwa hhayi kubuhlungu, kubuhlungu. Sesithi lapha khona umoya wakho ulale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakho asenzela yona ubaba uDabengu. Noma nje abanye bengazange bayibona bambiza ngobuthengisi, kodwa-ke iqiniso liyaziwa ukuthi ubaba uDabengu wayibo basikhululele. Noma bengathiwa khona waba bangabathengisi noma waba yini, iqiniso siyalazi. Siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhomba amabili adubuke kwele Nepal abulele abantu abane kwalimala abambalwa. Umongameli Donald Trump wele Melika ube ngumongameli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lenkosi uNaruhito wakwele Japan kulandela ukukhethwa kwakhe ekuqaleni kwayonale inyanga. Umbukiso wezamabhizimusi lokulibazisa oyenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo ugcitshwe izolo edolobheni leChicago ngapha kweleMelika. Bekule midlalo etshiyeneyo ebalisa owenguqu lapho amaqembu amathathu angqikelane elwela inkezo yeZim Expo Soccer Cup. Kube njalo leminye imidlalo efana lokubukisa ubuhle oka Miss Zim Expo 2019. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni lo, wasethulela udaba olulandelayo.
Yes, thola sitshele ibizo lakho baba.
Udumisani Mpofu.
Ye, linjani Mpofu?
Hayi, ngiyaphila.
Ye, singathi kukuhambele njani lapho uzedinga la?
Hayi, bengizorenew isipassport and it was very smooth, ukuhambe kahle.
Ye.
Ngcono kunokuya e-DC and my expenses and everything.
Aha.
So it was just a 2-hour drive ukuza lapha and I thola uncedo oluhle kahle.
Ye, so singathi-ke uvela ngabokonkona.
Ngaplapha
ihlale
eMichigan, just a border eMichigan le Indiana, so it's about 1.5 hours to here.
Yeah, singathi vele bekukuhlupha kakhulu into ze passport lezi.
No, it will expire next month.
Aha.
So Yeah, but when I realized with Izimi Expo in Chicago, I said, that's why I waited. I didn't want it to expire. And it's my first time doing it, but it works so good. I mean, it's cheaper than we had to see, like you said.
So, sing ati ke kota unato olubona belu niga bantu la falunja.
I'm sure. I just saw it on the Mboneku website. Zimi Expo kuti yalungiselwa ama passport, but in Bengas, but. I think abantu abaningi abayazi incedo oluhle kakhulu.
So singathi ke awutholile silokufisayo.
Hayi ngitholile yancedakele kahle sibo.
Yes, siyabonga nkulu baba.
All right, hayi.
Thank you so much. Yeah, linjani zuluka ndaba lapha ke ndomfowethu. Yeah, umfowethu endaye lapha mbani?
UJetro.
Yeah, Jetro.
Okancube kogawule.
Utheni Jetro?
Hayi ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi mbijani. So akusethula ndani lapha kuzimekho?
Ngila kuzohlangana labanye osomabhizinisi, labanye abafuna ukuba ngosomabhizinisi, just to share ideas and see what we can do. Yeah.
Wena ubona zana ukuthakazelele kakhulu kweni?
Mina ngikuthakazelayo ukubona abantu bamabhizinisi, kwe ngifuna ukubona ngizwa ukuthi abanye what are they doing in America. Some people have done so well in America here, so just want to get ideas.
Cela ukufaka isintu khonokho?
Yeah. Abantu abaningi lapha sebephumelele eAmerica lapha besenza amabhizinisi achiyeneyo. Abanye bawenza khonapha, abanye bawenza ekhaya. So ukuzama nami ukuthi ngithole ama-ideas ukuthi bona bayenzayo.
Sibona njalo kulabantu bama-passport office lapha.
Yes.
Uhamba njani?
Yeah, bayanceda ukuthi ba-renewe abantu ama-passport ase-expirele lapha. And ba-registere abantwana abazalele lapha abafuna ama-passport awekhaya eZimbabwe, ama-birth certificates, everything. Kuyanceda kakhulu ngoba abantu loko bekufuna ukuba ngamazimbabwensi abakafuna ukukhala ukuba ngamazimbabwensi, so kuyanceda kakhulu.
Ye, nxa sisikhangela futhi kulo mncintiswano lo weZimbabwe USA, ubona
njani? Umncintiswano omuhle nje, yiwo wenza ngathi okwenza iZim Expo ikhanye, you know, ijabulisa kakhulu. Is the one of the, you know, main event there.
Yeah, futhi ukhangazana kuyasebenzeka.
Kuyasebenzeka sibili. Yeah.
Kulala abantu phela siyabona ke abaphekayo la.
Yeah.
Baphekayo.
Amanqini.
Wachayile.
Amanqini nasengwachayile.
Abenjalo
kukhumbuze. Wow. Angikhumbuze ekhaya.
Yeah.
Sesibusile imave evane sesiyichayile.
Yeah, kodwa yayitimi yami phela.
Yeah, I know. Sasa siyichayile kuphela.
Hayi, sizayitiya kunjani.
Okay.
Nxa sokubuya ke okunye okukhangeleyo khonapha.
I mean, ukwazana, I think we are meeting a guy abantu abavela kuba different states wenza sasazana kakhulu njengamaZimbabwezi.
Sitho ke ibizo lesibongo.
Hayi, ibizo ngu Esther Gwebu, ngivelele Indiana. Ngibuye lapha ukuthi ngizo renew ipassport yami expire ngo August. So ke ngincedisiwe lapha, ngifike lapha ngathi ngo-1 p.m. roughly by 3 p.m. sengiqedile, sengihamba. So siyaappreciate kakhulu umsebenzi eliwenzayo bantu beZimi Expo lan ma-members awe embassy yaseZimbabwe abade bekhona apha behlanganani labantu beZimi Expo bencedisana ukuthi sikwanise ukuthi sibe le mfanelo zethu ezikwanileyo. Siyaletha ukubonga kakhulu. Mina namhla mbhathele $145 ukurenew ipassport yami. Ngathenjiswa ukuthi ngingahamba la maphepha lawa ngiyowaposta ngendlela efaneleyo, ngitshengiswe ngayo kufanele ukuthi within a month ipassport yami ibisifikile.
Ye, nxa sikhangele sibili ubona ngizane isikhathi osithethiyo lapha, siyakujabulisa.
Siyajabulisa kakhulu futhi.
Awuhlalanga kakhulu?
Hayi, angihlalanga kakhulu.
Njengekhaya laphana ukuthi kuyaba kulendwendwe.
Hayi, akude kumela ndwendwe futhi njalo kube very convenient because kufika abantu abaningi bavele ema-Wisconsin, abavele Tennessee, abavele Pennsylvania, abavele Indiana. Abantu baningi kakhulu abafike lapha because the driving distance for all of us ukuthi sibuye la. Yeah.
Lezo ke ngezinye zezizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni wezamabhizimusi lokuzilibazisa oweZimi Expo. Bebexoxa ke ecingweni, bebexoxa lo Gibbs Dube, hatshi ecingweni khona le edolobheni leChicago, khonapha kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Jaiva gelo skaiva ingoma ethi imali yeqolo. Asazi ke ukuthi imali yani leyo, kodwa ke singakagqiba ihlelo lethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla leMDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru, lapho okwekude kukhethwa inkokheli. Ye, siyazi ukuthi impumela izaphuma ke ekuseni lamhlanje ngo-10. Hayi, igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.